sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 zivandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
No sibutunga lokho kwenzakeleyo and lokho kuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonywa ngahamba ngakuthi.
Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuvimba amalunga ePhalamende lamakhansila weTRC ukuphatheka kukhetho lwama-by-election.
Anyone yet for Amazon, they want to hold a seat, Ama Wish, Ama Kobe, Nama number A, Black, Yellow, Agula Plan, Agula Police.
Izifundi ze-ECDA le-B ezisesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngomkhuhlane wesihudo owe-cholera liyakhuphuka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza ozithi ungunobhala jikelele we-TRC umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuba avimbe amalunga edale lePhalamende lamakhansila angamachumi amabili lantathu 23 ukuphatheka kukhetho lwama-by-election olwenziwa ngenyanga ezayo kaNhlolanja mhla ka-3. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe, uMahluli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC ikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye. Amacele omabili kumele abe lendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona. Uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguTshabangu kwakusemthethweni okwenza ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu. Igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje.
Kozi njalo ukubekile kwacaca ukuthi endaweni ezinjalo iparty kufuze ibe lama-structures, ibe lama-systems ukuthi labo abangavumelaniyo badile labo. Ngakho-ke kulokhu kule iparty kukhanya kakhulu.
Kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi kuyamangalisa ukuba uTshabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo.
No sibuhlunga lokho kwenzakeleyo and lokho kuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonywa ngahamba ngakuhle.
Uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana nalolu dubo.
Into engiyibonayo kudaba le-CCC kumele bezilungisise. Okwakuqala kungaba kule nkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakade esingathi ngama structures ngesilungu. Okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba lukaTshabangu lulungisiswe ngomthethandaba. Ngamafitshane ngibona sokufuna ezinye indlela, kungabe kungena ezitaradeni, kungabe ukwenzani.
Okuphuma emthethandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla leZANU-PF selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana lalo. Lokhu ngokwesibili umthethandaba waphezulu usamukela isicelo sikaTshabangu esokuvimba labo abaxotshisayo ePhalamende ukuncintisa kukhetho. Umthethandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncintisa kukhetho ngompalakazi nyakenye. uChabangu usexotshise amalunga eParliamente edlula amachuma amathathu lamakansela angamachuma isikhombisa 60 elizweni lonke. Kodwa umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akuke emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe. Kunje uChamisa lebandla lakhe baladaba olusemthethweni ndaba High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimlondolozi Ndlovu.
Izifundi ze-ECD A le-B esesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe abantwana laba batholakale ngemva kokuba ikhombi ebebathwele iphelelwe ngamafutha emacheke. Umtshayeli wekhombi leyo umnumzana Samuel Wonde oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha usebotshwe ngamapholisa njalo kubikwa waqala ukuthwala abantwana kulesi sikolo ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Nyati uthi amapholisa asadingisisa ukuthi kuyini okwabangela ukuthi athumbe abantwana laba. Abantwana sebele muli zabo njalo benelise ukuhlolwa esibhedlela seMarondera bengakathathwa ngabazali. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Macleo Mapfumo osebenza nenhlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe.
Athi kumele vele kwenzakele into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or singathi kule policy gap khonapho yokuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana kufuze ithiwe imoto enjani. Singakhangela kulama-private schools amaningi onjengo-Falcon laba o-Eaglesville liyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bus number, ibhasi yabile amaphepha wonke, ningakhangela i-number plate yebhasi liyabona ukuthi yabile red le-white. Kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekele ukukhangela kuyaba difficult uku-tracka yikho sizaba la ma-problems like le eyenza khole so because akula accountability ukuthi libe kwazi ukuthi nam imoto ithwala abantwana idingani.
Ngiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Right, thina njengabantu abasebenza le Safe School Zone Zimbabwe sifuna uku-advocate ipolicy ukuthi iyabelungisa indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right, asivele nesikolo u-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto eziningi ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-1 ufuze ukuthi akhangele imoto eneleyo ukuthi i-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asiboni i-VID certificate of fitness eyemoto eneleyo, udriver ule-license ule-defensive, i-route yekhombi yeneleyo or ibhasi eneleyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona sibekwazi ukuthi nxa imoto le ivela lapha iye esitingwize, nxa ivela lapha iye emobra, ibe nesikhathi nama-time ukuthi wona lawo ukuthi abekwazi ukuthi imoto ingasuka lapha ngo-1 kufuze ukuthi ngo-3 iyabe isifikile emawubra abantwana bonke bayasebehambile. But akula ama-gaps wona lawo lo siyabona ukuthi akhona, akula i-accountability yonke neleyo ukuthi libekwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zidlela ngapha, akula.
Izikolo zingasebenza le nhlanganiso ziphi ukwenza lokhu njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi even amapolisa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe bancedise izikolo ukuthi nxa imota ivunyelwe ukuthi ithwala abantwana kuyini okulungiswayo or yini okukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America abasebenzisa lawo nathiwa ngama-yellow bus. Amabhasi ona lawo ayiyelo for a purpose because iyelo is now userod nxa ukhatshana nxa useduzane udrive erod uyayibona ukuthi nantiyanimoto eyeyelo and ungayibona uyabakwazi ukuthi right lapho kulabantwana besikolo kufuze ukuthi lami even udrive kuhle uyakwanisa ukuyi-check uyibone from afar ukuthi no ibhasi lena ingane ayihambi kuhle labantwana or it's overcrowded kufuze ukuthi kulungise. But thina anyone iyathwala amantwana liyabona ama-Honda Fit, amawishi, amakhombi even alama number plate black lenyelo esenza khonoko ukuthi athwale abantwana akula plan akula policy.
Yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayibo abazathwala abantwana?
Right, liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube ne-responsibility yona leyo ukuthi nxa unika umuntu umntwana wakho ukuthi amhambise esikolo. Nawe kufuze ukuthi ukhangele into, it's your right as a parent. Ukuthi ukhangele even i-drive on khona ukuthi ngifuna ukubona amaphepha akho, because nanti ngikhulumela indaba ne-PSC compliance. I-license yakhe, iyafuna ukuthi ukuthi ngitshele ukuthi class 2 or class 1. And now look class 2 or class 1 uthola abantwana, like that example, kufuze ukuthi ube ne-medical. I-medical report yakho kufuze ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo is fit and able ukuthi ahambe labantwana.
Lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo osebenza lenhlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe exoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo owekholera liyakhuphuka elizweni, njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225 bahlaselwe yiyo ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe lamuhla ugatsha lolu luthi imbangela yokubuthana lokudla lapho kubhujiwe. Soluxwayise abantu ukuthi bazise uhulumende ngemfa ezicatshangelwa ukuthi zibangelwa yikholera ukwenzela ukuthi izisebenzi zakhe zibe yizo ezingcwaba abantu laba. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubulale abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane 340, njalo kucatshangelwa ukuthi abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 19,090 bale kholera, kukanti kuyazakala ukuthi ngempela abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2,231 balawo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Edwin Dlovu, yena othi balenhlelo zokwenqabela ikholera lanxa ingakamemetheki kuleli dolobho.
KoBulawayo singathi thina ke sisangcono kulamanye amadolobho, kafika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka, kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zinanzelele njalo zenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu. Zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo. Ikanti okunye imizamo esilayo njengekhansel ukuthi sisuse abantu abathengisa ungekho emthethweni. Ungananzelela edolobheni lakoBulawayo uzathola umuntu efake igasi stofu yakhe emgwaqweni ebusuku, sipheka ama-chips, efry ama-sausage ethengisela abantu. Amapholisa ethu awekhanseli ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo ke emgwaqweni abathathele le zinto abazisebenzisayo. Yikho siyakhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zingathengi ke ukudla kwemgwaqweni, kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa okungekho emthethweni ezindaweni abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health. Sithi kabasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo. Umkhuhlane wekholera usukhona, sumemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esingcelelane lawo. Yikho koBulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele, senqabele kumemetheka kumkhuhlane lo ngoba uyingozi, uyathatha imiphefumulo yabantu.
Uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile koBulawayo, njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheke. Kukhona elikwenzayo ngalo?
Uhlupho lwamanzi lukhona koBulawayo. Sikhuluma njengamanje senza lokhu okuthiwa i-water shedding 120 hours, okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili, laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa. So siyakhuthaza uzulu lezizalwane zakoBulawayo bakithi ukuthi nala manzi amancane abekhona ziwalondoloze, njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa ke izakhamizi zakoBulawayo sizithembile ke, kazilabo ubuchapha.
Uke wakhuluma ngokususa abathengisa izitaladini, liyenelisa yini ukuthi libakhuphe?
Sikhuthaza
njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlule.
khaza ukuthi baphume ngoba amapolice ethu ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo. Sisebenzisana ke lama law enforcement agents amapolice ukuthi sikwenze khona lokho. Amapolice aku plain clothes ase deploy wakhona edolobheni kanti laba ku uniform kwakhona sizaqala ke ukubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka ke umkhuhlane lo wamthithi kabasuke kanti ke operation leza hlanisa bonke laba emshikashika bona laba abaqhala abantu ezindaweni ezingavunyelwana ngale mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo. I-operation leyi izabe isebenza labo ngoba labo ibabenza ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwala kwabantu lapho abantu abagadaga sebebuya bezothengisa. Sithi-ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soluqalisile ke lokubakhipha ke emgwaqweni ngoba umkhuhlane lo sifisa ungamametheki edolobheni lethu lakwaBulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakwaBulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Izakhamizi zeMatanangombe emangweni weGwanda South sezisungule uhlelo lokuthuthukisa isikolo sakulendawo esemathanangombe primary school sona esisilela ngezinto eziningi ezisetshenziswa ngabafundi ezigoqela ingwalo zokubala kanye lemitshina yamakhompyutha. Uhlelo lwemathanangombe prime project lusungulwe yizakhamizi zalendawo ezisebenza kwele South Africa zibambisane lezekhaya. Omunye wabakhokhela lolu hlelo umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane utshele iStudio 7 ukuthi ukusilela kwezinto zokusebenzisa kubuyisela abafundi emuva njalo uthi bayaludinga uncedo ukuze luphumelele lolu hlelo.
Le project lena yeMatanangombe iqonde nje ukulungisa isimo sasesikoleni. Kunesakhiwe esidinga ukuthi sifulelwe laphayana. Sizodinga futhi ukuthi kube namanzi phakathi kwejarada lesikole. Sizodinga izinto ezifana ne-library kulesiya sikole. Sizodinga futhi ukuthi iy'ngane zifunde ngokhompyutha kuleso sikole. And i-printing and the copying system mele ibe in place kulesiya sikole ngokufisa kwethu. And i-community hall nayo siyayidinga kulesiya sikole.
Kuyini kahle kahle ongathi yikho okulifake umfutho wokusungula lolu hlelo?
Sifuna iy'ngane zethu zibe ne-access to books, access to computers. Isikole sibe modernized, sihambisane nesimo samanje. It's really unfair ukuthi iy'ngane zifunde nje zingayazi ne-computer bese ziqhamuka zidibana ne-computer kuma-university. Lokho kukodwa nje akugcwali kahle emphakathini. Just think about it. Kunzima kakhulu. Then bese siya ku-reading material. Reading material ibalulekile kakhulu ngani ngoba othisha bayafundisa ingane kumele zikwazi ukuyifundela iy'ncwadi zikhona ukuyiyela kuma-libraries zigcwalise lokho ezikufundile noma ezikufundiswa ngotisha. Okunye, iMatanangombe yindawo egcwele imifula eminingi kakhulu. Okokuthi during rain season, kunama-challenges amaningi. Ingane azikwazi ukuya esikoleni. Nabagulayo bakwazi ukuthi bakhone ukutholwa ithuba ukuthi bakwazi ukuya esibhedlela ngani ngoba awekho ama-bridge. Kuyiwa kanjani ngoba ingane zokhukhulwa ngamanzi. Uya kanjani esibhedlela lingekho i-bridge? Akusebenzeki ngalolu hlobo. Ngezinye yezinto ezenze nathi sahlala phansi ngabantu sathi siyi-community, we are exposed, kumele siphakame senze something. Sibone kuyilungele lethu njengomphakathi ukuthi siphakame ukuze senze something egameni lale project eMatanangombe.
Abangathanda ukuxhasana lani kulolu hlelo balincedise, kungaba ngemali, kungaba yiluphi uncedo, balixhuma njani, balithola ngaphi?
Yebo bakithi, sithi kulabo abafuna ukulekelela noma ukuhambisana nathi kulendlela yentuthuko yesigodi sakithi seMatanangombe, siyacela bandla nisize nisifonele kulezi nombolo ezilandelayo. Sino +27 71 127 79 29 noma +27 63 295 7413 noma +27 73 344 4569
eMzansi eSouth Africa kulasitholakala khona.
Umnumzana iHupuleng Sebata Matavane ngomunye wabakhokela uhlelo lweMatana Ngombe Project olujonge ukuthuthukisa isikolo seMatana Ngombe Primary School eGwanda South. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Joe Biden weleMelika wazise izolo ukuthi kukhanya kungelandlela engemukeleka ngele Israel ukulungisisa udaba lokuzivikela kwayo emhlubulweni weMiddle East engaqeda impi phakathi kwayo leqembu labesiPalestina eleHamas. Ukwakhiwa kutsha kweGaza kubikwa kulakho kuba nzima lanxa limpi ingaphela. Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa echaya ngenduku phansi esithi akafuni kuzwa ukuvuselelwa kwesigaba seGaza esilombuso wabesiPalestina, ngoba ukwenza njalo kuyingozi kwezomvikela welizwe lakhe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Anthony Blinken, ubikwa ehlela ukwethekelela emazweni ambala awezwekazi le-Afrika ngeviki ezayo. Lolu hambo lukaBlinken lubikwa luzamusa emazweni abalisa iCape Verde, Ivory Coast, Nigeria le-Angola. Umncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa, Africa Cup of Nations AFCON 2023 uqhubekela phambili namhlanje kwele Cote d'Ivoire eleMozambique ebelidlala leCape Verde emdlalweni wakuqala, kuyanti Senegal yona izanqikilana leCameroon kuthi umdlalo wokugcina okhangelelwe ukuba khona phakathi kweGuinea leGambia.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi omdumo werumba uLenald LND Nleya ehamba leqembu lakhe leTokwana Stars. ULenard udabuka ePlumtree kodwa usebenza ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ekhaya Bakheke Mina. Nangu exoxa noNtungamile Nkomo oweStudio 7.
Kalibona linjani mina ngiyaphila. Okhuluma nguLenard LND Leya. Odabuke Plumps kotokwane esikhalane. Esigabeni seNobe Village. Mina ngizalwa emzini omkhulu koThongola. Iqembu engihamba ngalo LND Tokwana Stars. Siyabangena boys. Ngiqala ukucula ngo-2022 ngikhipha ama-soundtrack ayi-2, then ngo-2023 ngiyakhipha i-albhamu lengoma eziyi-7. Ngathi sende 2 years ngisemndeneni yomculo.
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengang WhatsApp oba phone kunombolo ezithi +27 845 848 162 +27 845 8162
Abalandeli ubachiyela waphamaso.
Abangathanda ukuthi bexhase besapote akhona amajaketi, ama-t-shirti, amakhephu, ama-CD, lama-USB.
Ngamile inkomo obesipha uhlelo Woza Friday eLeonard LN Dean Leya ephethe idlaleda lakhe elitsha elithiwa ababheke mina. Ku-live talk namhlanje sikhangela indaba zamaxuku amabili awebandla eliphikisayo le-TCCC aqhubekela phambili edonselana, okuyikho lapho ozithi unginobhala jikelela umnumzana Sengezo Chabangwe sexotshise amanye amalunga awe-TCCC awedalela ephalamende lakumakhansili kodwa ephikwa inkokheli yalelo bandla ugoqela umnumzana Nelson Chamisa ethi akusilo lunga labo. Singakalugqibi lolu hlelo sikhangele bezikhokhela umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqumo sokunikeza umnumzana Chabangu imvumo yokuvimba okuphatheka kukhetho kwamalunga e-TCCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo uJaba Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.